lamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo
lo Chris Gande
endabeni zethu lamhlanje
isimo samanzi ngathi kanti lokho kufanana amadamu kaka tholi amanzi enele ukuthi singathina sesingasusa lama regime zamabili okwakhathele le regime eye water rationing isile minyaka i-on
idolobho lakobulawayo lilakho ukutshelwa ngamanzi nxa izulu lingananga ngemfanelo
uzwambila yena into azikhulumayo aziqinisekanga ngokupheleleyo ngoba nga uzwambila wayeqinisekile ukuthi impilo yakhe isengozini ube ngekaqhubeke ehola imali ayithola kumgabe phela singakulibali ukuthi nxa engu-ambasada elizweni lapha akadekilo e-Australia ube mele umgabe ngezinye indlela ube yisithunzi sikamgabe
isigodlo someli wezimbabwe kwele Australia sisola obengumeli wezimbabwe kulelo lizwe unkosazana Jacqueline Zwambila ngenyathelo lakhe lokucela ubupepheli e-Australia
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo
Iziphathamandla zedolobho lakobulawayo zithi amanzi lokhe ephela emadamu afana lelo ancema kanye lamanye. Amanzi esatshelwa ukuthi azasilela kakubi lonyaka nxa izulu lingananga ngemfanelo. Umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo uthi loba ikhansili iyekethise kancane ukuphungulela uzulu amanzi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Sokuqalisile njalo ukuthi kuphungulwe amanzi njengalokho obekusenziwa. Umoyo uthi okunye okwenza amanzi engatholakali ngemfanelo yikuthi kabala mali yokuvuselela imithombo esenyamendlovu akhwifa njalo lokwehluleka ukulungisa impompi zamanzi ezindala ezivuzayo. Uthi loba ikhansili isidonsa amanzi edamu lemtshabezi okuhluphayo yikuthi impompi ezisetshenziswayo zincane kakhulu. Umoyo uthi amadamu ekhansili alamanzi ayisilinganiso esi-158 million cubic meters azaphela phose ngomnyaka ka-2016 nxa izulu lingananga kahle lonyaka langomnyaka ozayo. Asizweni umoyo exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Isimo samanzi ngathi kanti lokho kufanana amadamu kaka tholi amanzi enele ukuthi singathi thina sesingasusa silama regime zamabili okwakhathesi sile regime eye water rationing isile minyaka i-on i-water rationing ithi yona imuli ngamuli kufanele ispende 14 kiloliters eyamanzi ngenyanga beyond that sokusiba ne-penalty then i-regime yesibili ngeyoku-water shedder ukuvala amanzi siyavala amanzi 2 days in a week sisenzela ukuthi amanzi engapheli engasipheleli masinya enasingena emadamu so lawo ma-regimes alokhu ekhona so abantu bayakhuthazwa ukuthi balondoloze amanzi ngathi badlalisa inasingena amanzi but okweviki yekhisimusi besithe thina hayi kasisoze sivalele abantu amanzi kasibavalelanga amanzi ukwenzela ukuthi bekholise ikhisimusi lomnyaka omusa bela manzi kungelankinga ngoba bayabe belabantu bemzini bayabe befuna ukupheka befuna ukwenza lokhu lalokho ukungavali kwethu amanzi kakutho ukuthi sokube ne-improvement emadeni ukuthi nje siyazwisisa ukuthi amanzi yinto eqakathekileyo empilweni zabantu
nxa sukhangeleke baba Moyo ubona ngazane isimo lesi sizaguquka yini ngesikhathi esilandelayo
kwase kukabili uThixo nxa engasikhumbula izulu line amadamu egcwale isimo sesiguqulile i-water rationing ngayisekho sesiyayesula i-water shedding vele asisakhulumi ngayo ngoba amanzi ayabe esendani esekhona singaguquka futhi nxa kuyukuthi sithe sathola izimali ezokuthi sifake in place amanye amaqhinga okwengezelela amanzi esiwathola koBulawayo sikhuluma ngokufaka iphayiphi efana nalale evele ikhona isuka ensiza isiza encema sikhulume langokufaka engxenye enye iphayiphi efana nalayo nale esuka emzingwane isiya encema ukwenzela ukuthi kube la mapipe amabili alinganayo athwala amanzi esuka ensiza esiza encema. Lokho kuyabe sokusitho ukuthi sesiphinde i-supply of water kabili. Angithi we have doubled i-supply of water if we do that. And then ngapha le eyena sine emthabeni ithela eMzingwane. Then nxa isisuka eMzingwane isisiya encema isithwalo yona leyana endala eyayivele ikhona eyemzingwane. Now lokho kulodubo lokuthi i-pipe esuka eMzingwane isiya encema ile-limited capacity iza deliver layo a certain amount of water. So uMzingwane ulamanzi in its own right, amanzi akhe eMzingwane. Umthabezi layo ulamanzi wawo njengomthabezi. Angithi so sifuna ukuthi thathe amanzi ngaphi emthabezi siphinde thathe amanzi ngaphi eMzingwane. So sokusiba le micabango yokuthi kungangcono sifake enye ipipe esibili esuka eMzingwane isiya encema. Eyakuqala izaqhumana le emthabezi ifale amanzi emthabezi baya eMzingwane esiya encema. Esibili ithwale amanzi directly from eMzingwane esiya ngaphi encema. That way we will have double the capacity of the delivery ngaphi kuncema treatment works. So amaqinga kufanele ebe khona ukuthi sisengezelele inathini amanzi. But okwakhathesi udubo olukhulu vele yimali. Aluba imali ikhona, we would not be talking about these things. Aluba izinto esezenziwa kudala. But ngenxa yokuthi imali kayikho, sizabe lokho sikhuluma ngakho. Size kuba la ma-boreholes awenyamendlovu aqua. Wona vele angu-77. But khathesi nxa ungathi uyatheka engxenye yokusebenza ama-boreholes above 20, amanye ayafa amanathini ama-boreholes.
Umnumzana Martin Moyo, ngumeya wedolobho la kobulawayo, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube.